njani, sengena kwezekuseni nansi yami ihambelana Rosebuse mina bangazithanya ibiza inkululeko yezano. Xa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyithe sanxuswayo sisiyalwela ilizwe ukuthi sasinxuswe ukuthi sikhiphe amakhulungu ngasukuthi asibakhipheleni. Siyasizibuzele leyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uyini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso akhona thola ukhetho enikwa umbuso ngabelungu. uRobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoren ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi silenkululeko siyekhanya sigida labo, kambe sebesiphelele na nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitsheli ukuba besibulelela. Unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena, wayelwela inkululeko yabantu bezimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe izikhali, unkomo weza labo wazothatha izikhali wabanika. Kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi eyinqobe kuso ukuthi sesikhululekile, okhulileyo onguye othetha umbuzo kakhokhela isibutho akhokhela ilizwe. Wathatha izikhali wabanika. Pho nxa bengasitshela kathi unkomo sabanikile izikhali zethu sasala singasela lutho, basebesibulalelayo. Kuyini okungasenza sigide labo ingoma ye-independence, sigide labo ngemva kokubulawa? Kambe nxa ngomvulo nje wakuthiwa yi-Easter la ngangakuthembi kakuhle nomuntu kwakhona, ngomvulo nxa kungathiwa khona kulo dili idili likaJudas Iskariyoti yalabona amadoda ayebulala uJesu, lo Jesu lonina kaJesu. Kambe labona abantu babo bengagida ndawonye, umama kaJesu nxa engagida labo uyakwephelele na?
Mina ngihlala eMkayi. Uhlupho esibhekane layo ngihlala kule ndlala emakalisa elizweni leZimbabwe. Kubuye njalo izinto ziyakhwela nsuku zonke, lemali yokuthenga kasilayo. Ngiyabonga.
Mna ntabasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya, siyathupheka lapha kunzima ngapha.
Siyabonga basakazi, mina ngumahlubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Lokho kwenzakala eZimbabwe kuthanda ukuba buhlungu. Isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi, ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje, so impilo yabantu izaba nzima kakhulu. Izulu kalikho, indlala enkulu kakhulu elizweni, abantu abasebenzi, le ndlala ikhona. Hayi, kubuhlungu kakhulu lokho. La madoda akithi athembekanga, ngabathembekile abeza sidingela uncedo kwamanye amazwe. Manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshayala izulu le cyclone Idai, hayi, ubuzima bukhona mpela, kuzalamula inkosi ephezulu.
Hayi, iZimbabwe yethu inzima le, isikhangelene kathesi lokuthi nanzo imali yangikhona uthola ibhondi, ibhondi liyawa kathesi. Ngakhangela lapho esikhona mina kathesi ngikhuluma ngithe Plumtree eMfowenzi, kodwa isimanga ukuthi ibond yathesi idola wathi i-R3. So manje iZimbabwe izalunga ukuthini? Enye imali siwa kabuhlungu kangaka, bese siphosesa jwayela sithi idola siyi-R5, kodwa manje ngasiyehlile yakuba i-R3. Ngapha izinto ziyakhwela eBulawayo, ikhesi yethukele besijwayele ukuthi i-30 something, kodwa kathesi isibiza i-$50. Hatshi, iZimbabwe inzima. Kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona. Ubukhokheli bethu ngibone kabukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi.